kuzophelele emoyeni njengazo izithukuthuku zentsha, ngoba phela laba bantu asebezenza abakhutheleyo manje yibo abantu banye okusukela almost 40 years ago iZANU-PF kupower abebevele bephethe lawo mandla lamacebo lamasu ukuthi sebengaphendula ilizwe seliyaba lugwadule litshintshe libe yizwe elivundileyo elingakwazi ukukhiqiza ukudla okungadliwa ngabantu bonke. Akukho okutsha abanakho abangakwenza. Lokhu bakwenzela ukhetho lolo solulunguze ngekhala ukuthi abantu bahugeke bagijime bathi iZANU isitshintshi lisiguqukile, kanti hhayi, akukho okutsha okutshintshileyo. Laba bantu basadla ngoludala.
Kodwa siyabona okunye asebekhulume ngakho ukuthi kuzayenzakala, okufana lokuthi umongameli kasoze ahambe kakhulu njengalokhu kade kwenziwa ngumongameli Mugabe, lokuthi imali yogatsha lwakhe umongameli yehlisiwe. Ayisisoze sibone yini lokhu kuphathisilizwe?
Isikhathi sokuthi sikhulume ngokuthi abakuthembisileyo bazakwenza singane kakhulu, phela lo muntu kakafiki sile nyanga esesihlalweni. Yikho-ke uma wayethe yena akazi ukuba ehamba ehequza elandela umhlaba njengalokhu kade kusenziwa ngumgabe, isikhathi sasesincane sikubone ngempela ukuthi akazi ukukwenza lokho bekusenziwa-ke ngumgabe. Yebo, kube khona ukunciphisa okuthile lapha nalapha nama kufika kuzinhlelo zokusetshenziswa kwemali, kodwa nakhona asikukholwa ukuthi esikubona ngamehlo yikho okwenzakalayo ngempela, ngoba kuyasusha into ezithile esemehlweni ebezivele zisolwa ngabantu bonke ukuze abantu bajabule, kodwa kuyokwenziwa okunye ukuganga okungasese okuzebe kulokhu kuqhubekisela phambili inhlelo zeZANU. Kuyenza ukuthi gqile impande zayo ingabe sasiphuleka. Asikholwa lutho oluphuma emlonyeni kaMnangagwa labantu bakhe beZANU abafundiswe ipolitiki ngumgabe abangamathwasa kaRobert Mugabe osebulelilizwe.